kukhanya intengo yamafutha iveli yaxotshana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni, kuthi ukuthi veli imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivingavili. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini, yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imitshova izakhwela. Njengoba sethile uba umuntu lincuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezakhwela ukwedlela lokho elitshiwo khona kathesi, ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukukhwela kwamafutha lamabhonus azakuza. Hhayi, into zizabheda kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele enzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutsho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iqonga kuphela ixothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha?
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezithi nifisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathe sikwini, ngoba imali emsikeni tintshitshile isintshitshi namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondene lemafutha. Labo osobhizinis labo abahlala bechaya luvalo, angibona ngathi sokulobucili lobusela phakathi.